Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 19 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kusukusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MTC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo wonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi ngokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleli bandla ku-MTC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phansi emsakazweni we Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani nokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemthetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuthiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi, yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi uchothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela enkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuthiwa nguZiyambi Ziyambi kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activate i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi sele invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa i-political constituency. Sesingathola uma kuyukuthi kwenzakale lokhu abantu bezano sebesiyagide enkantolo, ngoba i-politician ma ikhuluma okokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma okumobilayiza nokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kusukusenzwa ngumabhiza ilokhuyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga, kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwa i-political leadership kuyaphuma. So ngibona ngazathi okuthiwa nguZiyambi yiyo i-political belief yezano, then okuthiwa nguMabhiza yilokhuyana ukuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary. So bekufuze ukuthi etholakale la esengani uyapolisha uyalolonga inkulu.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya ulodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli ve-Constitutional Court labe-Supreme Court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi ama-judges wona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala odakuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial officer ayitholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngodakuvuza ukuthi hhayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hhayi ngokwenyama langokufisa ilokhozeni uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, othi ibandla lakhe lithi isinqumo esasithethwe esathathwa lidale le High Court sasifanele, njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla leZANU-PF.
Singabala uchapter 8 kweConstitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikumtshela usection 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuthi amakhothi azimele kawatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hathi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe i-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamati zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvuni. Angithi sifuna ukufasibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi-High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhakelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini, kwahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba lengabangqoza esithi constitutional crisis sizasela amajaji sizasela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajaji wonke lawo athiwa ayesandla esingalungana ubaba umnankaka sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges sebayapoint ukuthi bezwe iappeal obviously laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Ibandla lezana PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezana PF. Isiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Obhedi Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezana PF. Kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathebeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imikhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze-Constituency Coordinating Committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe-polling station-based branches. Asizweni umnumzana Ncube exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Izanu PF vele ilibandla elinjalo thina kuleti bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siya joina izanu PF asika kuboni lokho njalo azake sikubone thina sikubonayo kuphela ngabantu abasebe buya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithethe siyekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebebuyile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathandi into zepolitiki ngabantu asebebuyile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesisamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF. Izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga abantu bazabakwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebeza amawonelana abantu begugura wondi babezigqokisa amanye amakombat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama distant emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama distant bechaya abantu beqamba manga vele yisi yiyo nje indlela izale PF ephila ngayo thina konke lokho asikwazi.
Kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani? Abantu bayabhalisela yini ukuvota? Liyayiqhuba yini imihlangano lakho konke nje kumbe libhekane lezinye ingxaki?
Amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu. Kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation. Esizithi thina yi-polling station based branches. Yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province. Abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngayenzakala. Uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiready njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba bathi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance. Izani PF bathi abantu sebediniwe ngayo ngoba iZANU PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amanga lithi lizakwenza lokho thina njenge-MTC sithi bathi bazakwenza lokho bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho kabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamajumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus iningi labo ngabakobulawayo abalijumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilitshumi ezedluleyo kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa imzilikazi Country Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalitshumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leGenoa ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Thinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho le-Victoria Falls asekhethe umnumzana Kolwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Ronnie Dube. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhethwe Bebe Nkholomangi saGaborone Botswana. Hi, sivili kuyamangalisa ngendlela umnanga kwa ongelanembeza ngakhona. Nenhloni sivili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubo Matabeleland bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sisezikolo khona eGwamba laphana besihamba kwelanga sethu sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephunga ukubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho, kodwa balaso isifindi sokuthi uma kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngele sifuzela abantu bezihambi layo umnanga wakho ukuthi kathi usekelwa lucele eMathebeleland, ulucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokugcina ethi silapha esomhlolo primary, esomhlolo khonapha declare khona iGugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993. Kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hhayi, thina sicela nobabalo akabe lo nembezi akahlabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla kasikhohlwa. Amathambo lana lokhu ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Salbonani livuka njani Studio 7. Studio 7 lomthwakazi. Madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana PF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizwe into efana naleyo. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo nabalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi esisi nje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona sizame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma-80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo. Kuyindlela yenkethabo yeChabi yona leyo, taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleland. Injongo yabo yokwakuyiku-neutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kade esivini umuntu angasuka eHarare esebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathandi ukuthi afunde isindebele. Ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lwesishona njengaye. It's part of Gugura Hundi. Ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikaSmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisishona. Kathesi inxa yeGugura Hundi eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news eziqaliswa ngesishona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena ku-Studio 7. I-Studio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala nge-news esishona, ntambama baqale nge-news esishona. It's part of Gugura Hundi yona leyo. Kutshengisa inkethabo echazi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle. Lokho kwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda, kade wasa sokusile. Amakomrade abe suke eganyeni bakha umduli othiwa kusokusile, sokusile Mandebele. Kanti lokho abanye lokho besacimeza kuhamba njani? Hayi, ngiyabonga Musibande Ejombe Khwekhwe. Thanks.
Livuka njani basakazi bakwi-Studio 7 labalaleli abahle, okhuluma uThemba from Tsholotsho. Ngithi ngiphendule leya ndoda ebilo mbuzo ukuthi why kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izanu iyabona vele ukuthi 100% of abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni. Iyakwazi khona kwizwe, hayi ukuthi kayikwazi, iyakwazi. That's why ngeke ivume vele ukuthi thine singaphandle sivume. Yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengoba bugawula abayizikhotha amade zezane ukuthi bekhohlisa abantu bakithi. Lokho bekhuluma nje into engekho, kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zava zayenzakala zaba right ezweni lakithi, kakhulu kithi emhlukulweni wasemandebeleni. Ngisho wona umgwaqo lo osuke etsholotsho uya kusiphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi iwafo walunga. Ngisho wona lo osetsholotsho from Bulawayo elongoma kusele zame in power asikhohlweni bafowethu ukuthi iwafo wavuka something. Bazo lokho ke bekhuluma nje oba bugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yimbi.
Salibonani Studio 7. Hayi, shale ndabeni ngalesikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakumthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabe zizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake ithi uma siyibonise khona, hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubhufana ukuthi ubhurwa kwa masipala yekinga, ngiyamhleka instead ukumbonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi public party uNkosi Moyo ukuthi mfowethu kukhulwa kanjalo kupolitics. Uhlale egangeni kuzawugqinisa, kuzakwenza ukuthi wele ndeminye eserious. Ungakungakwethusi bonke abantu ababaholi bathwale nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya, labethwakazi labalandeli bomthwakazi ungapheli imoya. Khulwa kanjalo kupolitiki, zibuze ukuthi MDC izwe labalandeli abaningi angakoqala njani. Yadoza nzima that's why uthangilela labo babechave ndimazo bafaka amajele. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu, ungayethuki. Zama kodwa ukuthi ukhonekthane labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo. Abantu babakini abakwamthwakazi uzawe intombi izakhula. Abahlekayo ubeke behleka, abaphumayo njalo nalo ophumileyo ndoda umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ukuthi ubesele dlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libe lingaqhubeki lingaqhubekeli phambili ngenxa yakhe. So uma ephumile ukuthi iqembu iyakhula ngoba labo ozabathola abazojoyina iqembu lakho ngeke ubazi bazozala umqondo nje bazona umqondo meva abanye bazona umqondo okhulile oright ozasiza iqembu. So nokutshela lolu daba lento engiyitshoyo ukuthi ophumileyo ungamkhaleli umeke enjalo ngoba uthole kade yisivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili. So ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakuda usakufanana. So nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqoya phambili yakho yaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyathi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kwinyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula inkulungwane ezine 4165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamachumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas njengoba sisho ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingaphi ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines sekungathi abaningi bahlatyiwe abantu ukwedlula abangahlatywanga.
Baba Mthombeni siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Ubona ngani lokho kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lweCOVID-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzaba zima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni abantwana bazahlatshwa njani abasoze baye ukuyahlatshwa ngoba abantala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khonabo ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hawks leyo akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela ngaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna ikakhulu laba abazabe bekusports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani nokususwa kukamnumzana Luc Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa, kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.